Indaba ngamafitshane lamhlanje mhlaka 3 ngoNhlangula 2016 lizifundelwa nguNtungameli Nkomo. Amapolisa eRiot namhla ehlulekile ukususa abantu abalala lokutshona eAfrica Unity Square eHarare njengendlela yokutshengisela besola umbuso kamongameli Robert Mugabe lebandla lakhe leZANU PF. UZulu ubikwa ethenga ukudla lento zokusebenzisa ngobunengi esesabela ukuthi zilakho ukusilela kanti njalo lentengo yazo ikhwele. Kuhoza Friday sileqembu letangapasi. Kulivetalk sikhangela udaba lwabantu asebethenga ukudla kanye lokunye kokusebenzisa ngobunengi bese sabela ukuthi intengo ilakho ukuqonga nxazo kusetshenziswa ama-bond notes. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-8 o'clock ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-12080 low 15775 kHz ku-shortwave. Inombolo zethu ze-WhatsApp zithi 001-202-465-0318 kulabo abafuna ukuthola inhloko zendaba zethu. Sitholakala njalo ku-Facebook ekhasini elithiwa VOA Ndebele.